Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto ziku 17 kuMpandula 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo.
Semkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengobukhokeli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Zambe usiphatheleni lamuhla umfundisi uSeni Sibanda kweziphathelane lokholo.
Ngoba nxa ujila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbone siyenkangala, esekhona ngale nkangala waqalisa ukulishana laye iSathane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo alokhu ekhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kuseselesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umongameli Robert Mugabe usanda ukusungula ngokusemthethweni uhlelo lokubhalisela ukuvota olwe-biometric voter registration, lanxa amabandla aphikisayo esola indlela inhlanganiso ephethe lolukhetho eZimbabwe Electoral Commission eqhuba ngayo umsebenzi. Sixoxele umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF Cholocho, yena oqale ngokuchayela uhulumende ihlombe ngokwethulela abantu uhlelo lokuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngaphandle kwembadalo.
Ukuthi kuqalise uhlelo lwemfuno izimali kodwa abantu bayehlulekile abanye, kodwa njengoba uhulumende sethe wakhipha lwami uhlelo lokuthi kubhadalwe izimali, bonke laba bantu ade besilela ngezimali sebezathi labo bathole incwadi lezi ezokuzalwa kunye lezithupha. Ngokunjalo uhlelo olu luhambela abantu ezigabeni landa abantu lapho bakhona ukuthi abantu babe lethuba lokuthola izincwadi zabo ezigwanileyo isikhathi sokubhalisa uvota singakafiki. Ngokunjalo kathe sisemkhankasweni ukuthi sikhuthaze abantu ezigabeni zethu ukuthi njengobukhokeli sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bethola izincwadi lezi ukuze balungiselele ukubhalisa ukuthi bavote.
Eminye imikhankaso yokhetho njengebandla lezanu PF iqhubeka njani?
Imikhankaso sithandekile ikhona iyaqhubeka nje ezigabeni, njengokuthi siyahlangana nje lobukhokheli sikhuthazana kakhulu ngakhona ukuthi abantu bahambe bebhalisa ukuvota. Umkhankaso okhona kathesi onjalo oqakathekile kakhulu, kodwa asikangeni kulwane umkhankaso sithandekile ukuthi sesithi hayi kathesi asenzeni isithu yaphana ubani uzavotelwa lubani uzavota. Hayi, sisakathesi sisesehlelweni lokuthi sikhuthaze abantu bethu kuma-structures ethu ukuthi bonke abahambe bethole incwadi zabo ozalandelwa ngomunye umkhankaso njalo olandelayo ngemva kokuthi abantu sebebhalisile ukuvota.
Ungomunye owayephatheke ekulotshweni kwesisekelo sombuso esitsha, njalo siyabona ibandla le-MDC lisithi indlela i-ZEC eqhuba ngayo lolu uhlelo lokubhalisela ukuvota isiyo, uyakukubona ukuthi akuqondananga kuhle yini?
Ye, uyazi ngiyayithanda kakhulu indaba leyo Sandekile oyibalayo ukuthi ngingomunye walabo abaloba isisekelo sombuso nalo obusa leli lizwe. Kukhona Sandekile ukungazwisisani okukhona phakathi kwamabandla ezombusazwe. Omunye laye udonsela ingubo eceleni lakhe, omunye laye udonsela ingubo eceleni lakhe. Yikuthi lapha sokuphonga ukuthi kuthi kwesikhathi nanaka kungalalutho oluvi olwenzakeleyo, abantu bepheka ukuba ngumsindo kuphela kungalalutho. I-ZEC ibisebenza kuhle inxusa abamele amabandla azombanga ngazi achiyeneyo ukuthi bebachazele kuthi kathi kathi siyenza lokhu kathi siyenza lokhu. Ambona lapha i-ZEC ecathe khona, i-ZEC iphume egcekeni nje njalo umakara ukhulume that day wathi yena i-election le izaba yi-election yokuthi sibili wonke umuntu wesale sihluthisekile ukuthi iqhutshwe kuhle kakhulu okumangalisayo. So far so good, mbona kanti zonke izinto zonke ziyahamba sihlalekile.
Lo umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eCholocho, sikhulume laye ekhona le eCholocho. Ukusenjalo uNkosazana Sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, uthi sebeqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane, leBulilima, eMathebeleland South. Usungula lingxoxo ngokuchasisa ukuthi kungani beqalise lolu hlelo kulezi ndawo.
Abaningi bathi hayi thina vele we've nothing to do with elections. After school siyakhotha siye South Africa kambe siye Botswana siyedinga umsebenzi. So thina esikwenzayo njenge-organization ukuthi sizame ukubakhuthaza ukuthi kenjani behlale be-participate kuma-elections ngoba sikwazi ukuthi i-election yiyo ezadithemayina ikusasa yabo. We can be engaged in ama-political leaders akhona kathesi and bekuze bezame ukuklema i-space sabo ngoba ungananzelela ontanga they constitute more than 50% of the national population. So ivoti yabo iqakathekile kakhulu.
Ingxaki elibhekana lazo yiziphi?
Okwamanje sile program ebesiyenza esithi civic education training sitagethe ontanga abangu-25 districts. Siyakwazi ukuthi inumber engu-26 small besiyibiza sithi training of trainers besibaqeqetsha ukuthi kuyini abangakwenza to mobilize each other ukuthi bevota njalo sizama ukuba empower with information. Kubo bona laba ontanga esibathengile behambe betraina abanye bebatshele lokhu asebekufundile. Bathe sikunanzeleleyo ukuthi yebo ontanga bayeza kodwa ontanga basuka befele i-motivation ngoba into abayifunayo bona ukuthi lapha baya khona bethole something to take back home ngoba yebo ngontanga kodwa sebelesemish ende kabasebenzi abalanto abayenzayo. So bakhangelela ukuthi nxa singayathola kumithini ye-CYDT singathola yini i-$5 yokuthi ngikwanisa ukuthenga ithebo yokuphathela abantwana. So ekuqineni sigcina sesithola ukuthi i-level of participation isuka ibe diluted because of the fact socio-economic issues especially e-Beitbridge lapho esijike khona last Friday. Ontanga abaningi phose out of 25, 16 yonke bebengela maphepha, bebengela ma-ID. The reason being abazali vele bahamba kudala e-South Africa. So bona lapho abasele nabogogo, nabomalume abasayenelisanga ukubathathela amaphepha njalo. So kube nje bacina bengasaphuthanga izifundo zabo iningi sebecine ngabo-grade 7.
Lo Nkosazana sichasisile Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo e-Youth Development Trust, sixoxelaye eseGwanda. Kweziphathelane lemaphandleni, isakhamuzi seDaluka eLupane uMnumzana Khipha Ngwenya usichasisela ngengxaki kanye lokuphumelela ababhekane lakho njengezakhamizi zakulindawo ekuqhubeni inhlelo zokulima imibhida ezivandeni.
Lanxa yebo imibhida yethu singaze siyilime siyaswela ukuthi siyayithengisa ngathi. Imakethi kasila makethi. Abantu sebesuka bebebaningi kakhulu labo sebasuka bakopa kithi ukuthi bakubone ukuthi siyadla lokhu esikwenzayo labo sebesenza khona lokhu into efanayo. So uzuswele ukuthi uvele uzakuthengisela bani. Ungaze ubhode labantu uthengisa khona uthole ukuthi kuthiwa sekunabanye abadlule khona lapha. Labalimisi esilabo esigabeni sethu khona lapha ukuthi uthi labo lapha abahamba khona bayapreshelayiza ngabantu bebatshele ukuthi hhayi nokuze liziphilise limani nongadi and so forth ukuze lani liphilise imuli yenu ukuze behambe esikolweni.
Phambilini kwali ngxoxo uthe okunye okukhathazayo yimali.
Hayi imali vele yona ikhanya ayeka yikho sibili hayi intuthwana lanxa ikhona yena le khona ikhanya intuthwana sibili. Abanye babe benayo imali i-challenge ekhona iyabe ikhona imali umuntu ekuthengisa ifoni ukuthi imali yami nansi isefonini wena uyabe ufuna i-hard cash. So kube nzima ukuthi kade sona uzayenza njani uyabe ungelayo inamba ye-cokeshi le ukuthi ekutransferele imali yakho. So kugcina uze nxa into zakho uyabe uzithwele ugcine vele susithi ngcono uswate ngamabele kumbe uhambe uyenza what we call umfushwa. But la zezinye izikolo ziyasivumela ukuthi hayi ma ule i-cokeshi le uyakhona ukuthi ubuye la uzobhadala with nge-cokeshi esikolo.
Kodwa zona inhlelo zenu zengadini ziqhubeka njani?
Ya izingadi ziku-right civil but i-challenge ekhona these days ilangase liqalele ukutshisa i-challenge esilayo ngiyamanzi indawo yethu singaze sigebhe singalela even singaze sigebhe njani amanzi ethu ayabaleka yethu imthombo yethu iyakholapsa ukudilikela lokho kuyadilikela sibili ukuthi ngavele siyathola like njengamadona maye lamadona zilawo khanya sasibalekele ukuthi imigodi yethu sikwanise ukuthi siyakhele with ngamatshe.
Lo ngumnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, sixoxelaye ekhona le eLupane. Okwamanje sengilichiya izandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Igudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lo Leslie Phiri ongusakhulayo njalo umsakazi ngase Breeze FM. Sizabe siphatha udaba mayelana nganomsakazo omutsha kamnumzana Strive Masiwa iKwese TV. Ngiyakwamukela kuhlelo Leslie unjani?
Ngiyafisa mahove kunjani ngapho e-ADC?
Hayi, thina siyaphila siyaphila mnumzana.
Besifisa isikhathi Mike sokuthi iZimbabwe izimele yodwa ithole umsakazo kamabonakude ongenelisa ukuthi ithokozise abantu. Angisho ukuthi khona umsakazo okade okhokhelwa engathi state OZBC has not been doing that. Ngiyazi kube lokulwisana okuningi ikakhulu kumaphephandaba nasemthethandaba ngendaba yokuletha ikwese eZimbabwe. Kungasengilapha ngikhuluma nje ngesesolosi emalanga kumahlanu adluleyo ngilahlekelwe yifoni yocingo lwami. Ngithe ngifika e-Econet, ngithe ngifika lapho i-Econet eVictoria Falls, ngithole kulo dwendwe labantu obeludinga ingathi ngama-decoder ngesilungu awesikwese okutshengisela ukuthi khona hhayi abantu beZimbabwe bakhanya bathakazelela uhlelo lolo. Bekulo mdlalo okade usenzakala owe-COSAFA Championship, yilabantu abaningi abazisendele imbiko besithi bona bayathakazelela i-Kwese Sport ngoba bebesenebisa ukubona umdlalo lo kumakhalekhukhwini wabo. Angakukhulumi ku-TV.
Njengoba eZimbabwe silomsakazo omunye iZBC, ubona ngani iKwese TV ingathuthukisa indlela abantu abathola ngayo indaba zaseZimbabwe na?
Umbuzo omuhle lo obuzayo Mike. Uhulumende esilawo uqalise ukunikeza esingathi ngama registrations, ama license in the early 2000s uqala ngakwe-ZFM or SAFM independent radio stations. And ngikhuluma kanje we still have one eyodwa nje i-television station esilayo eZ-ZBC. And ngikhuluma kanje i-ZBC esilayo ayibambeki, ibamba nzima e-Bedbridge, ibamba nzima e-Plumtree, ngikhuluma ngama-borders aphuma eZimbabwe. Okutshengisela ukuthi abantu belizwe leli bebengelalo indlela bengelandlela abangathola ngayo umsakazo we-ZBC. Kusukela ngo-1980 besilalele umsakazo owodwa we-ZBC. Kukanti kukuza kwese and yebo i-DSTV ibikhona kodwa yinto yangaphandle kwelizwe. Kodwa le ikwese njengoba ithungamelwa ngumnumzana uStrive Masiwa, kukhanya kule nguquko enengenzakalayo ngendlela esi-appreciate-a ngayo umsakazo we-television. Ikwese ingani iletha inhlelo eziningi ezijiyeneyo njalo abantu bathola engathi lithuba elithiyeneyo ne-ZBC elokuthi benelisa ukuzwa ngenye indlela.
I-content yalo msakazo iKwese TV isakaze endaweni eziningi ezijiyeneyo. Abantu bazabe bebukile i-content edabuka emazweni amaningi ajiyeneyo. Ubona ngani lokho kuyinto elungile na?
Okumqoka njalo okuqakathekileyo yokuthi iKwese yenelise ukuthokozisa izulu. Ukulethwa kwento ezinjenge-basketball, anginyanzelisisile mina umsakazo weKwese ilabo-NBA. Kwelakithi eZimbabwe Mike akungiqambela amanga, it's a minority sport which might not necessarily ukuthi abantu bengabukela ama
uhlele ezinjalo. Ngombono wami bekukuhle ukuthi kusitrive lethe inhlelo ezalapha kwelakithi ezimbabwe.
Hayi Leslie, ngizwile umbono wakho bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi kubonga thina, nani ngiqhubekile phambili ngomsebenzi eliyenzayo.
Balaleli lizwile indaba ekhona. Bengixoxa lo Leslie Phiri, umsakazi waseBreeze FM. Masidibane ngeviki ezayo. Ole valelisayo nguMike Hove, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amasiko obe kukhona izolo akuse ziwa.
Siyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lo-ke ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lapho ngikhuluma khona-ke lo mnumzana Ayanda Khumalo ozalwa endlini yesikhosini. Salibonani baba Khumalo?
Sabona mnumzana Mthembo Dube, unjani baba?
Ngiphilile, kunjani lapho khona kona lapho eBoston uzokuthola lapho eMelika?
Ha, uyalunga sivile, izinto zihamba kahle ba.
Siyabona ukuthi sokungani sokuphehlekile okade kudingakala baba Khumalo, kudingakala lithole elingathatha-ke ubugozi bamaNdebele.
Ngilezinto lapha eziyithumi lantathu engithanda ukuthi abantu bazikhangele ma umuntu ethi yena unguye inkosi kumbe kumele indlu yakwabo ibe yinkosi. Okokuqala, kumele azakale ngempela ukuthi unguKhumalo. Kungabi le mbuzo ukuthi ungukhumalo njani nini. Okwesibili, kumele angabi nguye ozaba nguye phela ithole kumbe izinyane. Akusizi ukuthi ngithi ngizaba lezinyane ngibuye ngizikhulumele. Kumele ngikhulunyelwe ngabanye abangakwethu kukhanye ngempela ukuthi hayi into ephuma ngabe emphakathini wamantunga. Okwesithathu, abakwenu kabakukhulumele. Kungabi nguhamba usithi hayi yimi kumbe ngeyangakithi indlu. Okwesine, kumele ukuthi ukhulume umele kumbe kuvela ku-General Conference kumbe inhlanganiso yamantungwa enziwayo ngeminyaka ethize edlulileyo. Ngeke mphongo uyavusa njenge inhlanganiso ngithi hayi mina ngimele lokhu ngenguzibani. Okwesihlanu, kumele sazi igama lalowo wena othi kumele abe lezinyane. Ngoba kasifuni ukwehlukanisa isizwe bayithi, asifuni ukuchitha isikhathi ngamagama angaqondanga. Mina ngiphuma ku-conference yabadala eyamakhumalo eyayihlangene 19 August 2017 ngomgqibelo eyaphumela igama likabulelani Colin Lobengula ukuthi nguyizinyane. Abanye kabazitsho ukuthi bamele liphi izinyane, hhayi uphonge ukukhuluma ngendlu ngoba kumele iqiniso livele. Lokho kumeleyo kumbe inhlanganiso leyo imele yamakhumalo kumele ibe ngeyaqunywa ngamakhumalo. Ungekuye kwenze enye inhlanganiso ubuso sithi wena hayi mina ngimele lokho, thina yithi esingcono kumele senze lokhu lalokhuyana.
Kwini okwenza ukuthi kathe sokulokuphithizela abanye labo bathi mina ngukhumalo omunye laye ethi ngukhumalo? Kuhamba njani khonapho?
Ngeke sobule ngikuphendule okugcweleyo ngalokho ngoba kangikwazi. Ma mina khonapha sengingazitsho lami ngithi hayi sekumele kube yimi engingenayo. Angithi kuyamangalisa abantu abakwazi phela ukuthi mina ngemva kwami ngubani ongifuqayo, ngubani ongisponsayo. Kodwa ke sikwaziyo ukuthi umuntu akazi ulezitha kumele siqaphele kakhulu. Ubukhosi sibuvusela ukuthi buhlanganise isizwe, hayi khona ukuthi buyehlukanise isizwe. So kumele ukuthi siqaphele khonapha. Yikho ngiletha le imicijo elilitshumi lantathu uwenzela umuntu azibuze. Nxa mina ngithi hayi yimi okumele mele izinyane, kumele ukuthi yonke le imicijo ngikhanye ukuthi ithi khwetshu, hayi khona ukuthi ibe loxa. Ungaboni loxa kokunye khona kulo hlupho. Kumele ukuthi esiya kalombili uvele endlini kalobhengula. Nxa ungavele endlini kalobhengula amakhumalo asakucubungela lokho awukhangala awungeke ube uthathe ubukhosi. Kumele ukuthi lokho esingathi thina ngesingisi yi-principle yokuthi inkosi izala inkosi ibe ngempela wena uzalwa njalo. Wazalwa ngabantwana benkosi, isiyinkosi. Umama kumbe ugogo kumbe ukhokho lizalayo kwabesintwana kumele abe athathwa yinkosi, hayi khona indoda ezaba yinkosi. Kumele ukuthi abadala bakokhumalo izindlu zonke zonhlanu zibe zavumelana ukuthi nguwe ozaba lezinyane. I-General Conference yamakhumalo engikhuluma ngayo kwavunyelwana ngamakhumalo wonke emele izindlu zonke ngemva kweminyaka ethize kuhluziwe. Ngiyena nje mphongo uvuka ngisithi mina hayi kuthiwe ebusuku uso kumele kube inkosi ngibe inkosi. Ngoba noma lozibani lokho angazishola. Sikhuluma lapha ngeprocess yokuhluzwa ukuthi wena nguwe oqondileyo. Ngiyime khona bodo.
I-General Conference le uyathi ukuthi yenzwa nini njalo izindlu zonke zakukhumalo zavumelana yini ngo Prince Bulelani Khumalo.
Kunjalo baba.
Yes, that it ubaleli ukuthi sibonge ubaba uAyanda Khumalo. UAyanda Khumalo ke udabuka kwendlini yesikhosini. Siyabonga kakhulu Khumalo ngoba indaba yethu imakhona pha namhlanje.
Ngiyabonga kakhulu Mthembo Sithembayo.
Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba ogives tube lilale.
Amasiko akwethu ashonaphi una amasiko ube ukhoni zolo akuse.
Ngesizwe eziphathelane lokholo silonto ngameli ngoma we Studio 7.
Yikudivana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengikhangele indaba uPaul akhuluma ngayo kwabaseRoma chapter ka 7 iverse inga-20 lo-21. UPaul ukhuluma ngokulwa okukhona umuntu wonke osemhlabeni ophakathi kwenyama olwa lakho, lokhu kuyikulwa lesono. Laphana sihlangana la ekhuluma uPaul kuro kwabaseRoma chapter ka 7 esithi yena lokho okuhle ngifuna ukukwenza ngiyehluleka ukukwenza, kodwa okubi engingafuna ukukwenza yikho engikwenzayo. Kuye sesimbone sesithi yena kutsho ukuthi nxa lokhu ngikwenza isono esiphila phakathi kwami yiso sesikwenza. Kodwa lichapta elandelayo ichapter 8 esihlangana la sihlangana lo Paul esechasisa ukuthi kule ndlela esingaphuma kikho lokhu, uchasisa ukuthi yena ngakho-ke akusela kulahlwa kulabo bonke abaphila kuKristu abangalandeliyo inkanuko zenyama yabo kodwa baphila ngomoya. Ethi yena umthetho womoya wempilo ekuKristu Jesu isingikhululile phakathi komthetho wesono lokufa. Kusho ukuthi siyananzelela ukuthi lapho umuntu owawa khona evumelana lesitha ukuthi aphikisane lentando kaNkulunkulu, sheza ukuthi isono sangena emhlabeni. Ngomuntu oyedwa isono sangena emuntwini wonke. Ngakho siyananzelela ukuthi kusukela ngaleso sikhathi kuze kube namhlanje, into eyodwa umuntu alisana layo ngaso sonke isikhathi yisono, ngamandla esono. Abantu abaningi bajayele ukuthi hayi nxa ungumuntu wenyama akulandaba, ngoba vele umuntu wenyama uphile esoneni. Kodwa namhlanje ngifuna ukuthi hayi ikhona indlela umuntu angaphila ngayo engavuswa isono. Okokuqala siyananzelela ukuthi isono vele sona siqalisela ngayo, siqalisela engqondweni yomuntu. Because nanzelela ukuthi uAdam lo Eve into yokuqala esathana yenzayo ikuphikisana le nto yayisengqondweni yabo ukuthi kumele balalele into etshiwo nguNkulunkulu. Wafika wababuza wathi bona kambe uNkulunkulu uthe lingadli yini isithelo lesi, kutho ukuthi waletha ukuthandabuza, waletha ukuthi ingqondo yabo iqalise ukuphikisana le ngqondo kaNkulunkulu. So isathana lapha asebenza khona isikhathi esiningi kusengqondweni yabantu. Ingqondo yomuntu yiyo esuka usathane yakhakiyo imicabango eyabilisana loNkulunkulu. Ngakho ingqondo iqakathekile. Okwesibili siyananzelela ukuthi ulumzimba esiphila kuwo, leli dokodo esiphila kilo elivele lona sinanzelela ukuthi ngoba lilithuli luyabuyele ethulini, njalo siyakwazi ukuthi vele wona umzimba wethu uyaguga kodwa uba lenkanuko zawo ezivisana lengqondo kumbe nalokho okufunwa nguNkulunkulu. Ngakho kuyadingakala isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwanise ukuthiba umzimba wakhe. Yikho-ke thina abafundisi sikhuthaza isikhathi esiningi ukuthi umuntu akwanise ukuba lesikhathi sokuzila, ngoba nxa uzila ukudla kuyakunceda ukuthi uthibe inkanuko zomzimba wakho, ukwanise ukulisana lazo. Siyambona laye uJesu eqalisa inkonzo yakhe ukuthi waqalisa ngokuzila ukudla, wazila ukudla, wazila amanzi. Simbone siye enkangala, esekhona ngale nkangala waqalisa ukulisana layo isathane. Isathane waletha imicabango eminingi kuye ukuthi
jintshake amatshelawa uwenze abe isinkwa ziphakamise utshengise wonke umuntu ukuthi umphakankulunkulu. Konke lokhu kwakuyizinto ezazisedlula engqondweni kajesu elingwa ngosathane, kodwa sibona ukuthi wakwanisa ukumehlula usathane ngenxa yokuthi wayezilile, ngenxa yokuthi wayephakathi komthandazo.
Kuyigqibe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje ngegama likajesu ukuba nkulunkulu zasisiza ukuba simelane lesono, sikuthande singabi kodwa sibe ngalabo abaphakamayo. Nalabo abawileyo bewiswa yisono, siyabathandazela ukuba ibaqinise ibaphakamise lapho abakhona, bekwanise ukuhamba lawe njalo ngegama likajesu. Amen.
Siyabonga mfundisi, sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonga kakhulu enkosi libusise balaleli.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Zilo mfundisi useni Sibanda, olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Uyalandela umculo othi ngisize baba okazinja ziyamluma wecholocho endawonye lobonakele we South Africa. Siyamluma ke lowo endawonye lo bonakele. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele ebesilaso. Amabandla ezombusazwe achiyeneyo akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bayibhalisela ukuvota kusese lesikhathi ukwenzela ukuthi benelise ukuphatheka kukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-Youth Development Trust ithi isiqalisile ukufundisa abantu abazaqeqesha abanye ngokhetho eBeitbridge, eGwanda, eMzingwane, leBulilima. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington, D.C.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.